ngokuncane kwakhona okunye okukhona kukhulu okwenye okwenzeka khonokho okwenziwayo okungasetshenziswa kuhle kwezimali. Ikubona tips kathesi abantu begayelane lodubo olukhulu olokuthi vele kunapha singesi njengelizwe singalamali sinje, kodwa kube lezinye izimali ezisetshenziswa ezingako ukuthi okubhadalwa khona ama-laptop ngemali eziphezulu ezinyanga zenezo. Iyabe ngumhlobobani e-laptop naleyo engabe ibhadalelwa imali engabo 9,000. Yikho lapho ubona khona ukuthi lapho kutholakala khona abantu sebesenza imisebenzi yenkohlakalo, imali isithintana izandla khonapho. Omunye esenikwa layo ukuthi awunikile umsebenzi kuthi hayi, yikho kuyabe kuqoqiwe kwakhulunyiswana kwathiwa khona wena kweza lawo ufake laphana, thathi sibe sesizuzwa okuncane. Yilo sihlupho olukhona. And khonokho mina ngivumelana layo uphinde nesecretary we-finance ukuthi nxa ethena lokhu akume kungazasetshenziswa amathenda la emali eziphezulu ezinjengalezo, ngoba kuyikulimaza inhlelo zikahulumende lokho.
Singathi-ke khonokho ngokuqala yini ukuthi kube khona, njengoba sibona engani vele sokuvamile elizweni ukuthi amathenda azaphunguzwe, kuthiwa sokule thenda ezuzakale lapha, le thenda ezuzakale ngale, pho kumele kwenziweni la?
Lapha ukuthi ihulumende imele kakhulu ibe nesandla, ikakhulu kuncedise kakhulu kudingakale ukuthi ihulumende ibe yiyo ekhangelayo ukuthi kumathenda lapha ihulumende kayilahlekelwa yimali. Ihulumende yiyo emele ivusa amehlo ikhangele sibili ihlolisise, ngoba kwenziwa kungatha zikahulumende khonokho imisebenzi naleyo yenkohlakalo. Imali eziningi ziyalahleka kithi ngendlela enjengayenaleyo. Ngawo uhulumende ngiyomele kuvikele khonokho. Lapha angale kuze khona athumele i-Anti-Corruption Commission icubungulisise lokho okwenziweyo amathenda la adlulileyo, kukhangelwe ukuze kwencatshelwe ukuthi imisebenzi yenkohlakalo lapho entweni zamathenda iqhubekele phambili. Kumele kuvalwe loku kithi, kumele kume loko kwizinto, ngoba uhulumende ulahlekelwa yimali eningi kakhulu. Mina ngithi yindlela yobusela le, yobusela abantu indlela ezidlula abantu asebetshenta ngazo ngensuku zanami.
Ye, bakhona abantu abathi uhulumende ungani kala ndaba lakho lokho. Nxa sikhangela sibili phezulu khona ngale kuhulumende, bakhuluma ngokunye okusukwenzakala elizweni, wena ungathini ngakhonokho?
Mina kolokho abantu bafika bethi bona uhulumende kala ndaba lakho, kodwa ukuthi uhulumende phela uhulumende kade igqibisi ngubani? Uhulumende yena kumele sonke sibe le-responsibility eyokuthi sikudingisise, njengoba kade sikuvumbulula khonokuyinto i-Secretary of Finance, Minister of Finance ukubonile khonoko wakumi, kumele kukhangelwe konke gqibisi khonokuyizinto. I-blame ingaphongi ublame yi-government, ngoba khonoko kwenziwa ngama-individual abantu abalotshana abathize abakwenzayo, ashiye uhulumende okwenzayo. Kodwa uhulumende kumele ube lelihlo nendlela yokuvala ukuthi imali yakhe ingaphanjulwa kumbe ingatshontshwa kumbe ingayenziwani ngabantu laba ngemisebenzi yenkohlakalo leyo.